Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku2 mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedemu ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje.
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho elizwe.
Kubalulekile ntathelo ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu phecelezi public funds ukuthi idlule ku-audit.
Usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabasakhulayo ebandleni le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi kukhona ukukhulu okwenziwa ngumkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo abangeke bakuvezela umphakathi.
Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu. Asisoze sikukhuluma okuningi, but ama-allegations lawana aku-press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Kuthe ngemva kokhetho uChamisa watshela abalandeli bakhe ukuthi bengadeli inhliziyo zabo ngoba uNkulunkulu ebheke ilizwe njalo ezaphendula izikhalazo zabo. Eloba inkundleni yokuxhumana AX uChamisa wathi uNkulunkulu uphakathi kohlelo lwebandla le-CCC njalo uzaziveza, ngakho abantu bengazihluphi ngokuqilibezelwa kukhetho okwenziwayo, wagcizelela ngevesi leBhayibheli. Ngemva kwalokho waqala uhlelo lwakhe lokubhoda ngelizwe ekhulumisana labalandeli bakhe. Kodwa abanye bathi akusaqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Ngiyabonga baba ngombuzo omuhle kangaka. Engikubonayo ukuthi ayi njengoba iSADC le African Union le European Union lezinye inhlangothi ziphumele egcekeni zathi zona ukhetho ngendlela olwenziwe ngayo eZimbabwe alwenziwanga ngendlela ethembekileyo, ngendlela ecacileyo, ngendlela eliqiniso engaba lemiphumela ethembekayo. Obekufanele kwenzeke ukuthi ubukhokheli buphume bukhokheleke abantu beZimbabwe ukuthi balwele izifiso zabo, balwele inkululeko yabo, balwele lamalungelo abo. Okwengxoxo yemibuthano yamarali okwemikhuleko njalo lokho ukuthi kuthiwa hayi God is in it, uNkulunkulu khona kulumsebenzi, kulungile konke lokho, kodwa isikhathi esikhona lamanje isikhathi sempi, isikhathi sokulwela inkululeko, sokulwela izifiso, lokulwela amalungelo. Bekufunakala ukukhokhela ukuthi buphakame buqoqe amaZimbabwe buwakhokhele ukuthi alwele amalungelo, izifiso, lenkululeko. Mase siyathandaza, mase siyabuthana sixoxe. Sokungathi phela sincedisa bonabo abatshontsha ukhetho, sincedisa bonabo ababusayo ngodlame, sincedisa bona ababusa ngenkani abatshontshe amalungelo amazimbabwe abatshontshe inkululeko yamazimbabwe abatshontshe izifiso zamazimbabwe ukuthi baqhubeke bebusa ngoba thina lokho esicoxa
manje ngokubona kwakho kuyini nga uyakwenza ngalesi sikhathi sokwedlule ukhetho lapho athi khona akavumelani lempumela yalo njalo sesikhangela la ngekusasa yebandla le-CCC ulibona njani
lokhu bekufunakala ukuthi kube isikhathi sembi isikhathi sokulwa isikhathi sokutshengisela ukuthi sicela amalungelo ethu sicela inkululeko yethu sicela amandla ethu antshontshiweyo ngokunjalo ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedengu ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje umhlaba suphumele egcekeni wathi siyabona ukuthi kubo okwenzekayo akulungako okwenzekayo akuthembekanga okwenzekayo kufuneka bubukhokheli obuzaphakamisa abantu buphumele egcekeni bubakhokheli ukuthi balwele inkululeko yabo izifiso zayo namandla abo kuyadingeka ukuthi umnumzana uChamisa abunikeze lobo bukhokheli obufunekayo engaqhubeki senze nje kusasa abasiki bebundi abazakuthi hhayi uvele usemsebenzini usebenzela bona abababusayo ukuthi baqhubeke bebusa lapha bekufunakala ukukhokheli bekufunakala amandla bekufunakala isibindi ungathi asitholakali ungathi amandla awatholakali ungathi lobukhokheli butholakali ngumbono engilawo baba kunyabona
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe inyathelo elithwethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusola wangabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi impahla yonke kahulumende sizathengwa yinkampani ethiwa Mutapa lokhu kusolwe ngabaningi sixoxele sikhulumele isenhlanganiso yamathitshala e-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
kubalulekile ntathela ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu phecelezi public funds ukuthi idlule ku-audit ihambe nge-procurement ikhona imithetho ye-procurement ukuthi nxa umuntu ethenga izinto kumbe efuna ukuthenga izinto zikaZulu kulandelwa lokhu lalokhu lalokhu nxa kathesi sesibona i-Second Republic isibuya le company okuthiwa yimutapa engaphoqelwayo ukulandela indlela lenhlelo ze-procurement board yelizwe kusitshengisa ukuthi kulo muntu oyedwa osefuna ukuphuquluza inotho yonke yelizwe eyifake ezandleni zakhe maningi amakhampani asefakwe ngaphansi kwemutapu onet one ngeke ngiwabalise ngiwaqede maningi kakhulu wonke ama-parastatals ade siwazi asengaphansi kwemutapu okusitshengisa ukuthi indleko kumbe khona abafuna ukukwenza akusafakwa ngaphansi kwe-procurement board yelizwe kusho ukuthi sokusenziwa ngumuntu ezihlalele yedwa imali engayenziwa laphana ngeyomuntu kumbe ngeyabantu ababili abathathu bezihlalele bebodwa
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguZulu ngalolu daba ukuze lulungisiswe kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo kungela nyathelo lithathwa
sesifikile isikhathi sokuthi uZulu angalandeli amasela azibiza ngebizo lama-politician sesifikile isikhathi sikaZulu ukuthi ananzelele uZulu ukuthi iZimbabwe kayisoyomuntu sesifikile isikhathi sikaZulu sokuthi uZulu ananzelele ukuthi kulomlando ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe kumele kube nguye afuna kwenzakale kumele kube nguye okwenza kwenzakale kulula ngendlela abasebenzisayo ukuthi kuyabotshwa abantu kuyatshaya abantu ukuthi benze abakufunayo kodwa kunzima ukuhlalusenza into uwedwa uzitshela ukuthi ngoba mina ngilamandla amandla ongelawo ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi amapolice kawala mnikazi amasoja kawala mnikazi kunjalo kuzo zonke ingatsha zikahulumende kakho ongumnikazi wakho kodwa ke abantu yibo abanikazi bezinto zonke ezikhona eZimbabwe sebekuqalile uZulu ngiyesokumela kuvimbi ngikhuluma nzenze nje iyaphekwa imbiza yokuthi ivimbe ukuthi mutapa izenzele santando eZimbabwe ukuthi laba abazibiza ukuthi bayimutapa benza intando eZimbabwe iyaphekwa imbiza yokuthi bavinjwe.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-A2s. Ukuphuselana aqatha kwamalunga ebandla le-MRP lomkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuqhubekela phambili. Ngeviki edluleyo enye inkokheli yaleli bandla yenza umhlangano lentathelo izindaba isithi uMoyo kaseyimkhokheli waleli bandla ngoba ehluleke ukubusa. Kodwa uMoyo watshela iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha umnumzana Mudenda Chilumbo engabambana lomnumzana Mbonisi Gumbo owake waba isikhulumeli sebandla owaloba incwadi esithi kathembi uChilumbo elobela yena uMoyo ose uMchilumbo yena osengomunye wabathi uMoyo sexotshiwe ukuba ngumkhokheli. Ke sizwe ukuthi uChilumbo yena uthini ngalolu daba.
Ngiyabonga abalaleli bonke uMthwakazi wonke jikelele. Baba Chris Gande umzwile uformer president weMthwakazi Republic Party ukuthi uresponde kuncwadi kamhla ka 3 July karespondanga kuma allegations as contained ku press statement. Ngokunjalo mina ngithi iresponse yakhe is very relevant. Ukuthi umbonisi wathi mina kangethembi mina nza ngikuzwe kangijelanga but iqinise engilaziyo ngelokuthi yena uMongameli the former president I mean nguye owayetshele abantu ukuthi mina ngilisiyayo lokho kuse is in the public domain in all the MRP archives bonke abantu bayakwazi. So mina angina problem lokusebenza lo muntu ongisuspectayo ngoba mina in 3 months time ngifika ngijoin ibandla le-MRP ngangisengikwazi ukuthi uformer president lo uMqondisi Moyo uhamba ekhuluma kubi esithi kangethembi why ngi-attack mina ngakho ngingabona. I knew about it. Then ngaqhubekela phambili ngisenza ama-program ngisebenza layo. So mina ngilandaba lokusebenza lo muntu ongangethembiyo but ekwazi ukuthi esinqase sikhuluma into yokukhuluma isizwe siyabe sivulela that much I don't have a problem with it but iproblem engilayo ngiyokuthi ungumkhokheli if you violate the inviolable sacred trust of the people like what we have outlined ku press statement hayi lapho siyaqotsha i press statement yes to i clear yena angakhangeli kakhulu ngepersona theta sikho kagumbo kakhangele edile ngama contents and the context of the press statement ama allegations aku press statement uyawavuma na kumbe uyawalawa that's the bone of contestation. So thina as MRP abantu bemathebelele siyazakala iAfrica yonke ukuthi we are very brave lingasifaka thina ku politics ye ZANU-PF uyavuka ngakwengekho because of non-conformity lingasifaka ku national executive ukachamis uyavuka ngekho because of non-conformity. So as it shows the siyekele intebola we can't manage to groom amanye ama dictators when abanye bayasihlupa besihlukumeza isizwe sifuna ukukhululeka. U former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu sesikukhuluma okuningi but ama allegations lawana aku press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption but he is no longer our president lokho akukhohlwe and ngiyaphika ngiyaphika you never lead iMthwakazi Republic Party once more usehambile ngu former president wethu we know kuyatholakala ndakujwayeleki but kajwayele layo umgabe wayeyala wagcine ejwayele sephumile esikhundleni. We wish him the best in his political career nxa kuza kuba lokunye okuvukayo, but at the moment hayi baba, ngithi kafake izikhali phansi. He is not going to match us in any endeavor. Thina sifuna ukukhulula isizwe ukudlala amadlwane lawa awakhulumayo. Asikufuthi. So ngiyabonga baba Chris Gande isikhathi onginike sona. Ngithemba labalaleli lonke lingizwile, ubaba umqondisi moyo is no longer our president because of ama allegations which were devoured through the press statement esayenza Monday. So ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha bebandla le-MRP. Kusenjalo, yena umnumzana Mqondisi Moyo uthi yena elokhu engumkhokheli webandla le-MRP. Uthi labo abathi sexotshiwe basebenzelana lezitha. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Moyo.
Kuyakhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona abathunywe yisitha ukuthi badilize lo msebenzi osuyenziwe yi-National Executive Committee ukuthi ungayiphambili, ngoba isitha siyesaba, sesibonile ukuthi sithuthe ngenye i-engli akade bengayicabangeli ukuthi sizoyenza. Njalo bayakwazi ukuthi bengadissolve i-NEC, especially mina ngiswelakale ekuthungameleni i-international lobbying. Kutho ukuthi uhambo lonkade sesilwenzile si-engage ama-international stakeholders sokuyinto engaseyokhoyo, sokumele ukuthi kuqalwe phansi, ngoba yakholela ukuthi laba bantu abazenzi bathunywe izani PF yikho babona beqamba amanga bayephuma lencwadi abayibalele ipress club amajournalist beqamba ukuthi ubaba uMabhikwa uChama Moyo usayinile incwadi, uKhethani Ncoba lendoda usayinile, uSthemba kuyenyoni wabo mama usayinile, uJonathan Mafu ohlale Folos ongusecretary weprovince usayinile, uMoses Makhula usayinile, ngile Khumalo owabo mama usayinile, besitho bayahutshula amanga bebhale amabizo abantu laba bona bengasayinanga. Njalo bonke laba bantu sebewaphikile, sebeyiphikile le ncwadi bathi ukuthi abasayinanga lutho. Okusidanisa kakhulu, basebenzise igama lomunye wamacomrade yethu Love Monkomazana oselabo 2-3 weeks esesibhedlela owayengene engosini yemota, laye bathi ngomunye osayinileyo bemqambela amanga, okusenza ukusibonisa ukuthi izigangi lezi azila mzwangedwa lidlala njani ngomunye umuntu esizwa ubuhlungu esesibhedlela lisebenzise igama lakhe. Silabo ubufakazi, laye utshile ukuthi azange asayine into leyi, uyamangala nxa igama lakhe kuthiwa lisayinile leyi petition. Ngabantu-ke abadlala amatope abazama ukumisa umsebenzi we-international lobbying esesiqhubekela phambili ngawo, njalo umhlaba osuqalisile ukusilalela ngawo. Ama-allegations abo wonke laba akhulumayo ngama-allegations ange proof angalobufakazi, kodwa ke ngoba bethunyiwe yi-system yezanu PF abenze lokho abakwenzayo. Sibabhekile ibandla lemthwakazi Republic Party aliyikufa, njalo sizoqhubeka sisebenza ngamandla. Kuyabonisa ngempela ukuthi MRP iyesatshwa libandla lezanu PF, yikho ngalesi sikhathi sebethumela ukuthi kube labantu ababhidliza umsebenzi omkhulu kangaka owesizwe. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi otshekesha abalithumi abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilika komgodi eChegudu bengaba besaphila lanxa becatshangelwa ukuthi bafile. Leli phephandaba lithi bekulabantu abangamathumi amathathu lane emgodini lo uze udilike ngolwesihlanu olodluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amathambo abantu ababili abadabuka kwele China abacatsha ngomnyaka ka-2020 atholakale edamu le-Eastview eHarare. Uli Ding lo nkosikazi wakhe uChi Lifen banyamalala eHighlands eHarare bevakatshele abangane babo ngomnyaka ka-2020. Akula osebochiwe ngalolu daba. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyaphinda mbingelele futhi ngizwa omunye lana ekhuluma ugumbo gumbo lo gumbo gumbo lo oku MRP othi yena umqondisi akusiyi i-leader president we-MRP. Kahle kahle kwenzekanja ngayizwa le ndaba kancane ngoJuni, ya ngabo June ngayizwa kancane indaba le mangifika ekhaya ukuthi i-MRP seyidabuke phakathi, sokunabanye abazibiza ukuthi nabo be-MRP ingathi laba abathengwe umnangakwa labo ukuthi bayiphazamise bayihlukanisele phakathi. Yabona lo othi umqondisi awusinguye wephathi, umnikazi wale phathi le awusi-president wale phathi, yena ungubani kahle kahle loyo muntu lo? Angasiphazamisi, angasiphazami, angalingi nje asiphazamise. Akayeke i-MRP party iqhubeke, akayeke umuntu, akahlukane nomthakazi, akahlukane nomthakazi. Hawu, wenzani? Akahamba ayisebenzele umnangagwa wakhe le arale le. Asiyeke thina qhubeke siye phambili nephathi.
Studio 7, umsakazi wabantu, umsakazi okhululekileyo. Salibonani lonke ku-Studio 7 lomphakathi wonke jikelele waseZimbabwe. Ngiyalibingelela. Ye, hayi, luhlelo luhle kakhulu lo msakazo lo. Mina nje amazwi ami engithanda ukwadlulisa nanga. We are suffering in this Zimbabwe of today. Sisafa nje, mina insolo engilayo ukuthi akula msebenzi elizweni leZimbabwe. Such a very rich country like this one, akula msebenzi. Uma kuthiwa kule msebenzi ekhona kukhulunywa nge-community service. I-community service, uma kuthiwa kule community service, what is that? Phela uma abantu besetshenziswa i-community service, abantwana sibasapote ngani? Because uma sisebenza as a community, kuthiwa i-community service, we don't earn anything, asiholi lutho. At end of the day, abantwana babe befuna ukudla, babe befuna ukubhadalelwa i-school fees. Right, umsebenzi bani ofana nalokho? Mina nje into engikhala ngayo kakhulu in this government ikusebenza i-community service, ukwakha amaclinic, ukwakha izikolo, kuthi uma kuqeda lapho kube sokuthiwa ngeze-government sokufuneka ilokuzeni imali, especially ezikolweni. Right, uma kusebenza i-community service, imisebenzi uzayicreata njani? Thina uma sithola sibhizi ku-community service singaholi lutho, siyasapota ngani imizimba? Lokho nje kwengicela ukukwazi ukuthi kathi right into lingasolve kanjani. Ngingathaba uma amazwi ami lingathola ku-Studio 7. Mina engikhuluma ngu-Lucky Team, ngiyabonga.
Yes, ubingelele enkundleni. Ngitshona njani basakazi? Ye, simzwile uGunda Musaka onguye oleqembu elifana le-5 Brigade i-FAS onguye olikhokhelayo, elikhokhelela ukucobodisa abantwana baseZimbabwe ukuthi khona kuhlale iZANU-PF isesikhundleni. Kodwa ngalokho ngizwile ukukhuluma kwakho ukuthi kala ndaba lokuthi abantu baseZimbabwe bangahlupheka kanjani. Okuqakathekileyo ukuthi bona behlale betshontsha besidla bodwa labantwababo. Ngizwile ukuthi ukhetho soludlulile, ngicabanga ukuthi kakati wani ilizwe lingeke libuseke njengoba umama lana chilo, ngoba uma ngempela kuyikuthi abantwana baseZimbabwe bakhuluma nge-ballot paper, ukuvota kwenziwa yini ukuthi bona oGunda Musaka laba bavuka belahleke amaphepha besithi uChamisa seboyikete ukhetho kasalungenele ukhodi ukhetho? Babekwenzelani lokho? Babekwenzelani ukuhamba besethusela abantu emakhaya ma kuyikuthi ngempela ama-supporters banawo? Babekwenzelani ukuthi manje iZEC ingakhiphi ama-result okuthi khona i-52% ifike kanjani leyo mnangagwa wabo wawina ngayo? Kuyezwakala nje ukuthi laba bathi khona hamba juba bazomthutha phambili, ngoba le nto abayikhulumayo lo mnangagwa wabo nge-development yabo le abakhuluma ngayo ayikho and ngeke ibe khona. Abantwana baseZimbabwe basahlupheka besiya phambili okwesikhathi eside, kodwa yena uyakwazi ukukhuluma ngoba ekwazi ukuthi uyacobodisa abantwana baseZimbabwe kungenye i-5 Brigade bekunjwe izalo, kodwa ngelinanga kuzaphela.
Studio 7 linjani? Kanti yethu imbiki kufundwa nini? Kudlalwa nini lokho ku-Studio 7?
ngoba nje sihlele sizimbike eyabethunyelwa ngabanye abantu ababo abayi 1 nje abahleli be mamela
njani speed 7 njani yazi ubelieve gawule lo witness Dube nje angazi ukuthi badlani kuzampiwe angazi badla bebathola kokho kuzimthetho okukhiza izampiwe thina sikuthole so bengakukhulumele abakazikhulumele kuwona bebona ngesayidi la bengakhulumela abantu thina utshintsha silubone izimbabwe silubone ngitsho sifile izimbabwe sazokufa futhi iyahliphele ngaleli isayifisi
siyabingelela Studio 7 sabona. Kuyadanisa kakhulu uzwa kuthiwa amapolisa asebopha amateksi koBulawayo kuthiwa yimangaba ngabhizinesi imshikashika bafuna ukuqondisa umthetho. Yiwuphi umthetho asebeuqondisa manje ngaphandle kokuthi amapolisa izanu amapolisa ngoba bakwatele ukuthi badliwe bona sebebona ingane umuntu wonke osezimbabwe ngenabotshwe ehlukunyezwe njengabojob sikhala abaloku besemajele ngoba ma bethu bahamba ngomthetho mina ngicha abantu bezanu bebedayisa kwaBulawayo lapho basani begcwala yonke indawo umthetho kakhansile uthi uzama ukuthi uyabagwema betshaye kwasani abantu bezanu betshaye bezetshaye le journalist akula poyiselekela kuyalezokuqondisa leso simo. So namhlanje sokwenzenjani bethu baqondisa isimo ngoba sebekwazi ukuthi abantu bonke bathi izanu PF abayifuni iqiniso lingophi lapho. Izanu PF ayifunda ukuhlonipha abantu bezimbabwe ngoba kuzofika lapho abazaze becasuke khona abantu bethi sesikhathele yini bantu bezanu lamapolisa ethu. Siyabonga.
Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usinde ukuvalwa kulandela umhlangano owenziwe phakathi kwamabili ngomgqibelo. Phansi kwemithetho yelemelika nxa amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats bengavumelananga ngemithetho ethile, kuyabe kumele uhulumende avalwe kungabhadalwa izisebenzi lezinye indawo zivalwe. Kodwa kube lokuvumelana ngelanga lokugcina lokuthi uhulumende yavalwe. Kolunye njalo udaba luphathelane lezemelika, usekelo lwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump luqhubeka lusiya phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuthi sizwe ngokuthi njengoba umongameli Joe Biden sokuthiwa segugile uzanqoba na kukhetho oluzayo olomnyaka ozayo.
Atshi, yini uBiden useluphele sibili, useluphele. Kodwa uPresident angithi siyazi ukuthi he's only as strong as his team. His team seems to be very strong. Ayena iminyaka yakhe isiphezulu isibili inde. Kuyakhanya mbijana kodwa hayi ekhanda engqondweni lokho ekhona, he's still versed with the issues and he can still tackle them. Kasi umuntu omncane that singam expect ukuthi ebe njompunga njengalaba abanye. Ye khona nje into which is of concern to ama voters, kodwa he's got a very good team and umsebenzi awenzayo, he's done well for the economy and the country, I might add.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.